Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 10 kuNcwabakazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Siyabona ukuthi izinto ezigqondale lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho imali kamnangagwa eyezali iyaphuma kuphela igqwele emapholiseni. Uzamakala ukuthi ungaziwa emapholiseni sithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwa ngobukhona bakutshuda abalamota.
Badlamalahle abanye abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimota zamapholisa ngurhulumende ezedlula amakhulu amane.
Amapolisa ungakhangela vele idepartment yaleyana ugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela kutransport. I-transport vele ibahlupha. Mina kangikhangelele okwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days.
Abakubandla le-ZANU-PF bakuncoma okwenziwe ngurhulumente. Izakhamizi zichothoza inyathela likarhulumente lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo emaphandleni. Abakatholi imendulo abeZimbabwe abaphatheka emidlalweni ye-Paris 2024 Olympics. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badla amalahle abanye abantu eZimbabwe abathi bamangaliswa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa othengele amapholisa imota ezingamakhulu amane lengxenye 450 ezizasetshenziswa ngesikhathi kuqhutywa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Imota lezi ezohlobo le-Ford zibiza phose inkulungwane ezingamajumi amane amadola emelika $36,500 inye ngayinye. Urhulumente uthi zizasetshenziswa ukulondoloza ukuthula kwele Zimbabwe athi kuphela ngesikhathi kuqhutywa umhlangano we-SADC Summit ngeviki ezayo. Omunye wababambe wangaphansi ngokuthengwa kwezimota lezi ngurhulumente ngumnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Siyabona ukuthi izinto ezigqondale lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho imali kamnangagwa eyezali iyaphuma kuphela igqwele emapholiseni. Uzamakala ukuthi ungaziwa emapholiseni sithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwa ngobukhona bakutshuda abalamota. Imota zakhona bazisangaphi nxa umsebenzi uphelile? Urhulumende lo vele nxa le nto engelamsebenzi vele imali iyaphuma kuphela, yikubhidlisa ukudlalisa imali kuphela lokho.
Kodwa singathi ke imali le ivela ngaphi Ngwenya? Anti ilizwe lithi lilamali kangako?
Abantu bathi ilizwe kalilamali ngoba akula mali esikhaleni sethu. Imali iyaphuma kuyagesa izinto eziningi, o-lithium, o-diamond, o-platinum, o-chrome. Igwayi liyathengiswa e-China ngaphandle kwezwe. Kutsho ukuthi imali ekhona vele imali ye-politics, i-political funding. Nxa beyifuna bona befuna ukudlalisa imali kodwa asinge sihlawula mali elizwe likhona ikuphela nje kathi sibagijigiji baphikishekile balungisa imigwaqo. Nxa kulo khetho kuyathengwa izimoto eziningi, izinduna zinikwa izimoto, shithi imali ikhona. Ye
kodwa nxa sikhangela phela imota lezi zingaba ngezomhlangano we-SADC kuphela kuzokuthiwani ngakho njalo phela ngakhangela i-budget deficit lapha kunzima phela lokho.
Siyabe sikwazi nje ukuthi nxa i-SADC siphelile, umhlangano siphelile, imota lezi kasoze zihanjiswe emapholiseni, kazihanjiswa urhulumente, ziyahanjiswa kuma-structures e-ZANU-PF. Yikho ngithe khona mina kunje nje nxa ungaziwe e-police station yokuthi untshontshelwe kumbe kulamasela kumbe kule nkinga ekhona bayakutshuthi abanamota. Kuthi imota ziyabe zigcwele zithengwa urhulumente. Kutsho ukuthi nxa vele umsebenzi usuphelile lowo esiqondane lawo, imota zihanjiswa kuma-structures e-ZANU-PF emakhaya ezinduna.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi we-Common Market for Liberal Solutions owexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ukubandla le-ZANU-PF umnumzana Philip Gawule uthi kuqondile okwenziwe ngurhulumente.
amapolisa ungakhangela vele idepartment yaleyana ugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela kutransport. I-transport vele ibahlupha. Mina kangikhangelele okwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days mboni ukuthi kuqakathekile. Into eqakathekileyo ukuthi amapolisa asevise isizwe. Abesizwe sithola isevisi eqondelene namapolisa ukuthi amapolisa kungathiwa nangumuntu sedala icala lapho sebulela umuntu. Amapolisa angahambe eboleka izimota esiyafingana lapho ayafinyelela khona. Amapolisa engayenza izinto ezinjalo ezokuthi ahambe ehlupheka ehambe ecela i-transport. No, ilizwe vele limele amapolisa abe well equipped, abe lento zabo ezikwanileyo. Yikho engikubonayo khonoko ukuthi amapolisa amele abe yiwo abone ukuthi sibona kalo ukuthi into zabo zikwanile.
Imali yonke le ivele ngaphi kawule yokuthi kuthengwe imota zonke lezi? I-budget pele yakho
Gips, ungakhangela Gips, i-budget yakhona ikhona nje i-Ministry of Home Affairs ile budget yayo. Lanxa kunjalo Gips, ukuthi njengoba ngisitsho yinto mina amapolisa abe vele angana ayasilela. Mina ngiyakuthabela Gips khonoko ukuthi amapolisa athole izimota zokusebenzisa emsebenzini wabo oqondane labo umsebenzi onzima kangaka. Hatsho kwesadika, kwesadika hayi ambuli amapolisa lokwalo ukuthi kulungiswe lesadika hayi. Mina ngithi amapolisa kumele ugatsha lwamapolisa lube lemota zelezi ezikwanileyo ukwenzela ukuthi ezenelisayo ukuthi baqhube imisebenzi yabo. Njengoba umsebenzi wabo uqakatheke kakhulu kangaka Gips. Even lanxa kuthi okuthengisela Gips okufuna ukwenziwa ngabantu, amapolisa abeke bekwenze ukuvala khonokho ukuthengisela kulobu dlwangudlwangu. Khangela Gips nxa ufuna, khangela sikhangelele eBritain kunjani. Khangela kathi sabantu ade bezenzani betshisa i-property betshiyako kwakade sekukutsho Gips ukuthi abantu batshisa ama-properties benza izinto ezinjengalezani. Kumele amapolisa athi rise to the occasion yokumele ukuthi balungisise umumo okhona.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela,
lamlela ntsheshwe,
lamlela nampawa kubembula.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe.
Wezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni zisola inyathelo elithethwe ngurhulumente lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo ezabelweni. Abantu abaningi bayakusola lokhu, kubika u-Albert Ncube.
Umphathintambo wezokulima umnumzana Charles Masuka ubike kunyanga edlulileyo ukuthi kasavumeli uZulu ukuthi athengise inkomo emaphandleni esithi sokumele ziyethengiswa imikambo yamashowa. UMasuka uthe uhulumende uthethe lesi sinqumo ngoba kunabanye abantu abathenga inkomo emaphandleni ngentengo ephansi kakhulu. Ekhuluma eseGaranyembe kwanda South lapho sekusungulwe izibaya zokugcina inkomo ezihlaselwe yindlala, uMasuka uthe leli nyathelo lizadala ukuthi inkomo zithengwe ngemali efaneleyo.
When I came here, I heard that the people were selling livestock.
Ngithe ngifika lapha ngizwe kuthiwa inkomo bezithengiswa nge-$80 abathenga besithi engekela ukungithengisela ngijabuya sengiyithenga nge-$50. Uhulumente esemise ukuthengiswa kwenkomo emakhaya. Zonke inkomo sekumele zithengisele ema-ward center. Kuza kuba lamalanga okuzathengiswa khona lezi nkomo ukuze lithole imali ephezulu.
Lanxa uhulumende esithi wenza lokhu ukuze avikele abafuyi, izakhamizi ezixoxwe lomsakazo weStudio 7 zithi kazihambelani laleli nyathelo elithethwe ngurhulumente. Umnumzana Gabriel Moore, isakhamuzi semawane eKwanda South, uthi bathengisa inkomo isikhathi sonke uma bebhekane le ndube ezitshiyeneyo.
Omunye nomunye lesiphulo manje mina nxa ukuthengisela umntwana wesikolo sokumele mele ziyaqoqwa abanye phela kabakubulo njalo. Yena umuntu nxa kumele aqale akhangele ukuthi abantu bona ukubahluphayo kubahlupha njani, ngoba inkomo ngiyayithelela kodwa sekuthiwa zile ndawo endawo ibenzela ukuthi athi iteksi sebeteksi inkomo yami engiyithelelayo ngiyithengela imithi ngenzani.
Umnumzana Colin Gwenya oyisakhamuzi seMatobo laye uthi lumthetho awusoze waphumelela.
I-government yebo ayibuye izosincedisa kodwa isithole thina siloko sidodoba ngendlela ethi siphila ngayo. Ukuthi ngoba sithengisela induku zethu azifani njalo indobo azilindi ukuthi uhulumende aze abuye azothenga. Maybe uhulumende uthenga intengo ephansi asikwazi. Kathi-ke thina siyizakhamizi siyakhulumisana.
Umnumzana Khumbulani Moyo laye uthi iningi selithengisa inkomo ngenxa yendlala kanye lodubo lwamanzi. Ngalokhu-ke Moyo uthi ngapho kwamanzi uhulumende uyavuselela amadamu agcwele udaka, hathi ukuvimba izakhamizi ukuba zithengise inkomo santando.
Ngasithola izinto ezinjengemtshina zisikhiphela udaka ngoba lokho ukugqibeleka kwenza ukuthi lanxa izulu lisina amanzi angabamba amadamu aqine ecapha ngangaloko mbundo ehamba kodwa idamu lingabambi lutho.
Abogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula amakhulu amane 432 kulesi sabelo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.5 million elizweni lonke jikelele zilakho ukubulawa indlala lonyaka ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela napa wafuwe mbula.
Gukama,
lamlela,
gukama.
Sawa ngakhulu ke Albert Ncube khona ngapho ke emajawundeni eGwanda esabelweni seMatweni South. Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele e-United Nations ithi ukuguquka komkhathi sokubangele inhlupho eziningi kuzwekazi le-Afrika okulabantu abaningi babhekane le ndlala, imikhuhlane lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abafika phose ikhulu 90 babonjwe ngele-Israel namuhla bavela esikolo eGaza. Owamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula ukucitshwa mahlayana kwamagesi lokusilela kwamanzi. Sixoxa lo nkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Indaba yamagesi indaba esihlukumeza njengezakhamizi. I think sesisondela almost 3 months lapha amagesi ahamba khona almost every day and ahamba for isikhathi eside.
Njengezakhamizi laziswa yini ukuthi imbangela yokucitshwa kukagesi mahlayana kuyini?
Ngezake sithi basinika ishejo yokuthi amagesi azahamba njani, but lathi sesananzelela ukuthi ngalawa malanga kusho amagesi abe ngekho. Kwesinye isikhathi though ayahamba anaway ahambi nge-normal schedule leso singani sesiyijwayele. So akula schedule abantu abayiphiweyo ukuthi bebekwazi ukuthi azahamba njani. And isikhathi esiningi mayehamba engahamba ekuseni aphenduka ngesikhathi zemini, engahamba ngesikhathi zemini aphenduka ngabo 10 p.m. well after 10 p.m. kulamanye ama-cases lapha ahamba khona the whole night kumbeni the whole day.
Ziphila njani izakhamizi kungelamandla kagesi? Sibone ukuthi abanye bathi akulula ukuthola inkuni zokubasa kumbe okunye okusetshenziswayo.
Izakhamizi zithole nzima kakhulu ngenxa yokuthi inkuni sezidula, lezo zithengiswayo ziyabiza kakhulu. Uyabukhanyelela ukuthi ibhanshi yenkuni eyi-1 ingakhosta about $1, and lapha sikhuluma ngabantu abangasebenziyo, okunzima ukuthi bethole lawo madola every day ukuthi bathenge inkuni zokuthi bakwanise ukupheka. Ugcina uthola ezakhamizi kwesinye isikhathi sezingena emaganyeni zizama ukudinga inkuni emaganyeni.
Ikhona imizamo eliyenzayo njengabakhokheli bezakhamizi ukuthi likhulumisane lohulumende lizwe ukuthi kuhamba njani?
Njengenhlanganiso siyaqhubeka sikhulumisana lama-organizations anjengabozesa ukuthi at least kube ne-improvement eku-providing i-service enjengamagetsi. And lokuthi nxa amagetsi ezabe ngekho basinike ishejo esizayisaculata kuma-residence.
Uhlupho lwamanzi-ke ikakhulu nxa kuqondane ukuthi ngapho akulamanzi, ngapho akulamagetsi.
Endaweni yamanzi izakhamizi zithwele nzima kakhulu khulu ngodaba lwamanzi. Amanzi lokhe eshoda. Kuye kwakhulunywa even langu Mayor wethu uSenator Coulthard ukuthi Bulawayo ayila raw water and le council isizama ukukhulumisana lohulumende ukuthi declare iBulawayo as a state of emergency. Silezinye indawo esihlangana lazo ezinjengasePhumula kwezinye indawo ezinjengaseCountry Park lapha izakhamizi izindlu zabo zingane ziphezulu kulezinye indawo ezinjalo azifinyeli azifiki amanzi and ama-residents akhala ngokuthi sebehlale more than 3 weeks bengela manzi endaweni ezinjalo. Lapho okunjalo khona sesikhulumisane le council ukuthi besupply amanzi through amabhawuza ukwenzela ukuthi ama-residents behlale benamanzi benathama ngesisahlanzekileyo avela kukhanso.
Lowo ngunkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende uthi ulenhlelo zokuthuthukisa amandla amagesi ezitishini zelizwe ezigoqela ewange leKariba. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga nanko kwethulela Mhlanga untukameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje siseGwanda okungelinye lamadolobho ahamba phambili ngodubo lwabantu abazinceda egangeni kulokuya eZambuzi, i-open defecation ngesiNgisi. Uphenyo olwenziwe nguhulumende emadolobheni olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee luveze ukuba idolobho leMazowe yilo elihamba phambili kulolu dubo, lilandelwa iGweru Urban, Zwishabane Urban, kubuye iWange, Shurugwi, Gwanda, Gudu, Victoria Falls, iBeitbridge, iPlumtree kanye lamanye amadolobho achiyeneyo. Lolu dubo luvame kakhulu emaphandleni lapho okungela Zambuzi. Emadolobheni luvangelwa yini kahle kahle? Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beGwanda, iGwanda Progressive Residents Association, umnumzana Methuseli Moyo.
Ngibonga ukwamukelwa ehlelweni leStudio 7 fowethu. I-open defecation ngingathi ngamafitshane izizathu zintathu. One, i-system yethu yeGwanda, i-sewer system, iyakhwehlela. Okwesibili, silawo amanye ama-areas where ama-residence stay angakungakabi fully serviced. Three, ngama-church lawa agcwale emagangeni.
Luba thinta njani abamasonto lolu daba?
Amasonto agcwele egangeni fowethu. Ngithemba leyo report igange ekhuluma ngalo yikho okulamasonto amaningi. Ungavele ufike nje eGwanda uzigadele intaba yethu esipisikopu labana ukhangele ngamafulegi. Ngamafulegi iGwanda yonke emuva ngakhe. Ngamasonto kuphela agcwele iganga lonke. So abantu abo baphonga ufika nje bagamula izihlahla bazingenele isonto yabo, yibo kakhulu engibona ngathi basebenzisa iganga kakhulu. Okwenzakalayo kunye nje umuntu angayakha indlu yakhe before eqede uyisevisa futhi, abanye bayarenti njalo ingaphelelanga. Ingaphelanga injalo sokabasela option yokuthi baye ngaphandle sebesebenzisa iganga ngoba kayikapheli indluyana ukuthi ihlaleke. Ngenye inkinga esisuka sibe la yenza abantu becebe sebesiya egangeni.
Umthetho wamadolobho awuvumi ukuthi abantu bahlale ezindlini ezingakapheli ukwakhiwa ikakhulu ezingelamanzi leZambuzi. EGwanda umasipala uyakuvumela yini lokho?
Akakuvumi umasipala ngoba ngithi ukuthi uzungena endlini udinga i-certificate of occupation. Kodwa abantu bayenza mfowethu, bangena ezindlini bazihlaleke. Maybe umasipala yena sekumele akwenze manje uqinise isandla ngoba njengoba utsho nje izulu liseliseduze, lingakuthola kunjalo kungaba nengozi enkulu kakhulu ikakhulu ngesifo sohudo.
Lina njengenhlanganiso yabahlali kuyini elikwenzayo ngoba kule ngozi lapha yemkhuhlane efanalo ekholera?
Sesike sakwenza thina as i-Progressive Residents Association, We have tried to engage the city council here, to the municipality here, in the issue of sewer system. I'm sure Umeya Tomocha is busy trying to come up with solutions as to how best we can try and have proper sewage disposal, as in ukusebenza iplanje yethu endala lenja zilinke ukwenzela ukuthi isuwa yethu yonke ihambe ngendlela emele ihambe ngayo, ihambe iyeprocesswa lapho kumele iprocesswe khona, kuphume kumbe i-reclaimed water and then le manure proper.
Ubachiyela siphi isixwayiso abahlali?
Abahlali singakuxwayisa ikakhulu laba abakhwenzela egangeni, ukuthi ba-apply ku-council. I-council eGwanda is one friendly council, ukuthi bengahamba be-apply abathole indawo zokukhwenzela ezi-right, abazafaka khona endaweni ezine-service, bayenze ama-church abo lapho abazakwanisa ukuthi bathole ukwenza i-proper sewage disposal, bayafaka ama-toilets. And then abahlali esingakutsho siyesabela limkhuhlane khona eyosifo sohudo, ukuthi bazame by all means, even if system yethu inganisakhwehlela kwamanje, ukuthi basebenze bezivikela to try and reduce as much as possible i-open defecation leyo yokusebenzisa iganga, ngoba kuyingozi not only to bona, even laba ku-downstream abantu bakithi emakhaya kubogwanda south le sebekazisenkingeni ekholera.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, siyabonga.
Kubonga mina foyethu.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Progressive Residents Association, umnumzana Methuseli Moyo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo. Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo, ungathumela kusasa utshahalo kwethu. Wezemidlalo abakatholi imendulo abamele eZimbabwe emidlalweni ye-2024 Paris Olympics eqhubekela phambili kwele France. UThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, uthi benza kahle abamele ilizwe abagoqela Makanakaishe Charamba, Lotapiwa Nashe Makarau nobabeke phansi emdlalweni wokugijima we-200 meters.
Akini sonke siyasuthiseka ngoba this was historic. Akukaze kwenzakale abakwenzayo lokhu ukuthi sibe lama athletes angu 2 becompete ku same event ku final ye Olympics. So that in itself is a huge achievement for Zimbabwe. Ngathi mina abantu bonke kade bekhangela ku online siyabona ukuthi sibe lama positives lokusekelwa kade bekwenza ngabantu beZimbabwe besekelwa kakhulu. Njalo siyabonga ngalokho. Traditional basale abantu beZimbabwe balokhe bebancedisa abafana labo bebasupporter, ngoba nxa siya kujene ebuyayo ekhaya ele 2028 lesho ukuthi babe sekwenye indawo. Nxa ubona abantu abakhulu abakompita kuma-Olympics, their first Olympics, befika ku-final and then omunye afike ku-number 6 still four short in a 3 ukuthi athole imedal. Hayi, ngokubona kwethu sibili siyabonga. Siyababonga abafana ngikade ngikukhuluma labo namhlanje sithi ningabenze kahle and ngathi bona baseze sakholisa. Then uIsaac ugijimile namhla, angabe iposition yakhe ingaphumanga iphezulu kakhulu but uphume eku-19, iposition 19. It's a very good position ngoba ungakhangela amaathletes akhe labo. The time ayigijimileyo namhla is his best time eyomnyaka lowo. Yes, ama-conditions abezima but ulisile umfana uIsaac Mpofu. So ngathi naikho lokho okuphumileyo amalanga ama-tshwane adluleyo kwaqhayisa ngowe-rowa wenza la i-final yakhe wabuya ama-swimmers became their best, esenza ama-best now best. Mina ngithi abantu beZimbabwe nxa liyabe likwazi libona ukuthi ama-athletes all we can ask them ukuthi bayenze their best and that's what they've done. So ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma labo namhla nibamita nisize ukuthi bakesikhalazo bebebonga sibili bethi bebona sibili ukuthi iZimbabwe ibasekele, bonke abantu bebebasekela.
Yebo,
bebebonga ukuthi bekhaya siya phambili bonke babona ukuthi bazabe beku-proya ku-LA 2028 ukuthi siyabe sikukhangela.
Yes, ngathi kusasa kulani, kumi njani kusasa?
Kule Women's Marathon, Sido Rutendo Nyahora oyagijima represente iZimbabwe ku-marathon. So ya ukhangelele la ukuthi uzanika konke alakho and ikho siyabe sisamsekela. So siyabe siyambona kusasa ngo-8 o'clock ngeZimbabwean time. So same time Paris le Zimbabwe, isikhathi esifana layo. So you can say I'm born a classic sense when it was a spaghetti land, but yes, we can be tempted and I'm sure who's an Igabunkalako, and this year was that same tema, I look up promise lay.
Long Tabani Konye, Mkondis was Zimbabwe Olympics Committee, of a Toka, Studio 7, as a Paris, Quelle France.
The voice of America.
Uhlelo abaculi bethu liviki zihamba lomculi kamasikandi kwezokholo umfundisi Arnold Sibhula. Lo mculi udabuka esikho Sibhula eGwanda kodwa uhlabela ekwele South Africa. Nangwe xoxa loNtukamini Komo weStudio 7.
Mapanje, nyango kuliwe uyo tambulula Nawo nesikwele
Mapanje, nyango kuliwe uyo tambulula
Nawo jole cheti
Mapanje, nyango kuliwe uyo tambulula
Ngiyabonga Studio 7 ukuthola ithuba ngokomculo sengihambe kancane iCD lokuqala lithi abaphathi elesibili lithi remember me elesithathu lithi pulpiti ngamapiano ngosele ngithatha abantu ethaveni ngibase enkonzweni nginomsebenzi omusha ozayo maduze abantu bahlale bethiye indlebe
nogobolo naye wile sono I will not know.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana nawe bawuthola njani?
Bangangithola kulezi nombo 061-929-3623. Ngiyaphinda futhi inamba 061-929-3623. Umculo wami ukuzo zonke inkundla zokuxhumana YouTube, Spotify nakuwo wonke ama-platform omculo.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje.
Ngicela uxhaso lengoma zidlalwe emsakazweni yonke jikelele oba kumadlela khona leZimbabwe lako-Ezra Chisa kunye nabanye ezinye izitudio zakwamthakazi. Ngicela ukudlalwa kuzo zonke izitudio zakithi. Ngicela isapoti kini nonke balandeli bakamfundisi Sibhula. Ngithanda njengoba ngizithanda. Ngiyabonga.
Yenze baba yebo sebenzele.
Kuluke ijahala kosibhula kulangale kejawunda eGwanda ngothinela kusasa singakehlukanisi sikhangele ezinye izihloko zendaba bahlamalahle abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimoto zamapholisa ngurhulumente ezingamakhulu amane lengxenye. Sibonge ke akade bephethe imitshina namhlanje uNtukamele Komo losayida umanjinela wethu olivelisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.